Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 28 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi igcikwane le-coronavirus selihlasele ilizwe ngesiqubu.
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle, Chris. Mubi sibili siyezwa amahungahunga abantu abaphongua bebhubha.
Iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa lokubulawa phambilini kombhikitsho okhangelelwe ngolwesihlanu.
Utakunda Matsano bethunjiwe, abantu abamthumbile bebelezikhali behlonile.
Silengxoxo lomela isigaba seBhinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ophose wabotshwa ngamasotsha bemethesa icala lokukhuthaza umbhikitsho othiwa uzenziwa elizweni jikelele ngolwesihlanu.
Bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama-AK-47. Ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama-AK-47 sokuthen.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ligcikwane le-coronavirus ngesikhathi leligcikwane selihlasela ilizwe ngesiqubu. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili ababhubhileyo, omunye ngowesifazane oleminyaka engamachumi amathathu lane 34, lowesilisa oleminyaka engamachumi amathathu 30. Inani labalegcikwane leli sebezinkulungwane ezimbili ezilamachumi amabili 2020. Asebebhubhile sebengamachumi amathathu lasithupha 36. Kulembiko esingenelisanga ukuyicwayisisa ethi kulabaphathi intambo bakahulumende ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Kuthi edalele ePhalamende lihle lavalwa ngemva kokutholakala kwamalunga amabili elegcikwane leli. Sixoxe lelunga ledalele ePhalamende engwebandla le-MDC Alliance unkosazana Lindiwe Maphosa.
Sithe sivuka namhlanje ekuseni sathola ama-message asitshela ukubana ama-meetings ama-committee ade kumele ehlale namhla amile. Kukhanya kuthiwa kube lesehlakalo okucatshangelwa ukuthi kungaba kukhona abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 abahlanganisela amalunga edale lephalamende labanye ade behambe labo besiya ku-trip ade belayo besiya phandle.
Njengamalunga edale lephalamende, ingozi inganani eyokuthi lingahlangana lalo udubo lolu olwe-COVID-19?
Ingozi yona ikhona, Chris, and inkulu. Into esingayitsho ikhona ukuthi khona ukutheswa kube lo mkhuhlano nalowo. Akula testing, Chris, eyenzakeleyo kulaba nje abanjengathi, ngoba kunje siyabe sihlanganelana sisuka lapha siyabe sikhona sizahamba siyengena kuma-communities siyahamba siyehlangana lezimuli zethu. Okungangokuthi ngabe kuthiwa uthe kwenzakala leyo nto kwasokuthatha umuntu wonke wathestwa wabonakala ukuthi ngempela lelo gciwana silalo, ngoba kwakathesa umuntu wonke uhlalele evalweni asikwazi ukuthi abayiwa ababe kucontact labahlangane labanye yibaphi. So ingozi sibili yona ikhona ngendlela emangalisayo.
Kona esigabeni seMatabeleland South lapho ovela khona, unjani umumo kudaba lona lolu olwegcikwane?
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle, Chris. Mubi sibili siyezwa amahungahunga abantu abaphongua bebhubha. Siyezwa amahungahunga abantu maybe ababuya belegciwane behlinzelwe esibhedlela. Kunjenge-last week kuye kwaba lokwesaba okuthize okwenzakaleyo, kucatshangelwa ukuthi kubuye isigulane esisuke e-UBH sabuya sahlinzelwa eGwanda. Okungangokuthi kade sokulokwesaba sibili ukuthi ukuthi COVID le ngami metheke esigabeni seGwanda. So wesaba kukhona umemetheka kukhona silama quarantine centers amaningi akhangela abavela phandle labaya bethe bathola umkhuhlane bephakathi. So ingozi yonikhona and into ebuhlungu enhlala ngikhuluma ngayo and into eyiyo evele isithwalisa nzima ikhona ukuthi akula kutesta okwenzakalayo ebantwini. Into ekhona yena le ama thermometer ama temperatures but awula le bayithi rapid testing ukuthi kuyatestwa sibili ukuthi umuntu wazakala ukuthi ule gciwane kumbe kawula gciwane. Khona okukusifaka engozini ngoba singaze sibe kuthiwe sihlale ezindlini kuthiwe sigqoka amamasi ezilongu singakwazi ukuthi ngiqiniswa abantu abalomkhuhlane bangaki njalo ngobani kuyahlala vele kuyingozi emuntwini wonke. So hayi sisesikhathini esibi njengeZimbabwe sisesikhathini esinzima njengeMathi South ngoba ukuhlalela evalweni lokuhlalela emnyameni lingazi ukuthi uhamba njani kuvele khona ngokwakho kuyingozi.
Unkosazana Lindiwe Maphosa lilunga ledale lePhalamende engwebandla leMDC Alliance. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Yebo yebo yebo, thakaza muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlantambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngodaba lokuthi kulabanye abathi kulokwephulwa kwelungelo likaZulu okwenzakalayo elizweni ngalesikhathi ilizwe liphansi ngohlelo lwe-lockdown. Mthakaza muhle, lingakhuthwa luhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Wobe.
Iziphathamandla zebandla leMDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo bese saba ukuthunjwa ukubotshwa kumbe ukubulawa phambilini kombhikisho okhangelelwe ngolwesihlanu. Amapolisa asethule uluhlu lwabantu athi bayabadinga phezu kombhikisho lo. Umsekeli kamgcini sihlalo weMDC Alliance umnomzana Job Sikhala, umkhokheli wabatsha kuleli bandla umnumzana Obey Sithole nobhala kugatsha lolu umnumzana Gift Ostalo Sisiziba ngabanye abadingwa ngamapholisa. Kodwa uSikhala wethule umfanekiso kamabona kude esithi uyasekela umbhikisho wangolwesihlanu njalo ufuna abenza inkohlakalo elizweni ikakhulu iziphathamandla zikahulumende zibotshwe. Kuthi abanye njalo abadingwa ngamapholisa ngowayekhokhela ugatsha lwabatsha kubandla lezanu PF umnumzana Godfrey Tsenengamu, umkhokheli wetajamu kasesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi, abomnumzana Godfrey Kurawone, Denford Ngaziwore, Robson Jere lo Alan Moyo. Kunjalo nje ibandla leMDC Alliance lithi isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuleli bandla kobulawayo umnumzana Takunda Madzana ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngemibhobho ngolwesine. Isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirohotsa uthi umnumzana Madzana uhlukuluziwe ngokuthelwa amandla kagetsi enyaweni lokunye ngesikhathi abamthumbileyo besithi kachaze ukuthi ngobani abaqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu kuleli dolobho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo umnumzana Chirohotsa ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Utakunda Matsano bethunjiwe abantu abamthumbileyo bebelezikhali behlomile bethwele umbhobho ephosi fande AK-47 yikuthi njengabantu abangaso mabutho ngeke sibe kwazi ukuthi yimbhobho bani kodwa ibikhona lokhu zenini umbhobho ofana le-AK-47 leminye njalo emncane engathi ngama-revolver. Bamthathe endlini yakhe bahamba laye kachana ngachuti kwesinye isikhathi ngaba ngaphandle kwebulawayo bayamhlukuluza bamchaya bamnqunula bamphose emanzini bamtshela ukuthi agiqike phansi bemchaya ngogethi ngaphansi kwenyawo bemtshela ukuthi engakhulumi aphinde akhulume khonokho okwenzakalayo njalo bebembuza ukuthi olinika imali yokuthi bijengisele mhla ka 31 July ngubani bebuza ukuthi abanye abasekela udaba lolo luka 31 July ngubani baphinda bamfaka emodeni bemkhothamisa ikhanda bayichayela imoda leyana bayomphosela endaweni esiduzanda amalokishi akobulawayo kuzahamba kudokotela kusasa kumbe phambi kwakusasa yikho lapho esiyathola lezo ncwadi
kuyini ibandla lakho eselikwenzile ngalolu daba selulubikile yini emapholiseni
ipholisa lingabona lapho ukufika khona isotsha kalisoke lenze lutho mina kunjenje lami ngabotshwa ngamasotsha ngo-2019 ngafika e-police station amapholisa azidlulela ayesenitshela okokwenza ngamasotsha so akuncedi ukuya emapholiseni into engancediyo baningi abantu be-MDC abasebaripota emapholiseni kwesinye isikhathi ugcina ubotshwa ukuthi why ukhulumile wena ukuthi ubuhlukuluzwa why ukhulumile wena ukuthi ukuwe wathunjwa abantu thina sike sachaya abafana bezanu-PF ekhona pha kobulawayo ngo-2008 sathi sifike e-Sostown police station amapholisa e-Sostown bayala ukuripota yinto evamileyo kakhulu ngibona ngani silamakhesi ayedlulwa ama-500 sibili abantu be-MDC asabaripota emapholiseni kungela lutho olukwenzakalayo
lo bufakazi na ukuthi ngubani ongabe emthumbile
into le ibisenzwa abantu sibili abakhaliphileyo abangabe belolwazi ngendaba zokuvikela ilizwe abale-training yesisoja ama-electric shocks siwezwa kumbali kumbe abantu ababesebenza nsida njengama-CIO cabangela ukuthi bengabe ngama-state security agents njengoba phela lapho ezweni kulicala phela ukuthi umuntu athwale umbhobho njenge-AK-47 ngoba ibizwa ngesikhiwa kuthiwa yi-weapon of war so sokuvamile kakhulu ukuthi abantu be-MDC babehlukuluzwa abantu abahlome bethwele imbhobho engaka kodwa uhulumeni engenzi lutho
lo ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga Studio 7 ekhona le kobulawayo. Istudio 7 ayenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ibandla leZANU-PF lalo likhuthaze abantu ukuthi bengaphatheki kulokhu kujengisela. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare osaphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla umnumzana Patrick Chinamasa ukhuze ummeli welemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols. Esithi uyisigebengu ngoba etshotshozela umvukela elizweni uthi namasa uthi engaqhubeka esenza lokhu umnumzana Nichols uzaxotshwa elizweni kesizwe amazwi kaChinamasa
the US ambassador who I'm told is African American he must be ashamed of himself totally ashamed of himself he continues to engage in acts of undermining this republic and if he does so if he continues engaging in acts of undermining the republic mobilizing and funding disturbances coordinating violence and training insurgency our leadership will not hesitate to give him much notice
umnumzana Patrick Chinamasa ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU-PF ubekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare kolunye udaba olufanayo omela isigaba seBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uke wathwaliswa nzima ngamasotsha esesigabeni sakhe ngempela viki kesizwe ingxoxo esiyenzelaye
bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama AK-47 ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama AK-47 sokuthen bangithole ngikhuluma losomabhizimusi ekade ngifuna ukuthi encedise izakhamizi lezana kade ngizitsho ukuthi bezisakha idamu ukuthi zithole amasamende ngibathengele amasamende ngibathengele ifiweli le mota yokuthi khona iyethwala amatshe njalo iphinde iyethwala amanzi ngisakhuluma lo losomabhizimusi lwana ngabona ke sengithiwa khona hamba ndoda hamba ngale emoteni ngihambe emoteni ngiqutshwa ngamasotsha akade kadele mpopo. Ngisiyafika ngale ngithole kulo second lieutenant okade ekhona ethi kimi indaba uhamba lo muntu ongela mask. Bengilo sobhuko i1 osuka kuleyo village lapho kade kulungiswa khona idam lona lelo. Ngase ngibatshela ukuthi hayi usobhuko bese sonke emotheni sibabili ngimsuse nje emzini wakhe. Kwathiwa asambi sokufuza ukuthi elihambe liyebhadala ifayini. Ngathi hayi ifayini siyabhadala, kodwa usobhuka umthiye nini ngoba kula transport yokusuka eBinga usiye emanjolo kugcwele ama-roadblock indawo zonke, abantu abavunyelwe ukuhamba basebesiyekela-ke sasesihamba. Namhla nithe mvuke ekuseni ngavuka sentshelwa ukuthi ijoku yonke ibibhizi ikhuluma ngokuthi khona u-MP uhamba emobilize abantu ukuthi khona mhla ka-31 July kube le demo eBinga. Thina njengebandla, mina ngakhethwa njengommeli weBinga North under EMDC Alliance. Njenge-MDC Alliance kayisithi esihamba sikhankasa ukuthi khona kube le demonstration le kamhla ka-31. Thina ke singabe sivumelana labo abantu laba abathi kakube le demonstration yona leyo, kodwa ayisithi esihamba senza njalo. Njalo ke ngibone kathesi senithola kulama message abhodayo kuthiwa khona ngibhizi mobilize ama-youth. Anza-ke ngihlangane lama-youth, ngihlangana lezakhamuzi, ngihambisa indaba yami ye-development. Angila lutho engingabe ngingaluwenza ngo-31. U-31 abantu bazazimobilize bodwa.
Wona umumo unjani khona ngapho eBinga?
Udubo lokutshengisela Chris iqiniso elikhona ngelokuthi abantu balethemba lokuthi khona anything okungabenza ukuthi kukhiphe izano kuyabe kukuhle. Amawadi wonke engiwabhodileyo so far atshengisa ukuthi abantu bakhangelele ukuthi u-31 July kufuze eguqule uhulumende, ngoba abantu bathi bona sebediniwe ngohulumende lo, sebediniwe ngodubo oluphakathina kwabo. Amapholisa, ama-CIO, amasosha ikakhulu laba abaphansi nxa bekhuluma lathi bathi madoda hayi vele siyalisekela qhubekelalini phambili ngokukhipha lo mumo, yikho okukhona kuground ngalesi sikhathi.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela iBinga North edale lephalamende ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseBinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi izakhamizi zamalokithi amane athiwa yiwo alenani eliphezulu kakhulu edolobheni lakoBulawayo abantu abalegciwane le-coronavirus, lokhu lingalandeli imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane. Izakhamizi zeMagwegwe West Country Park emganwini leNkulumane zithiwa zilokhu ziphithizela ziminyana abanye bengagqoki ama-mask, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Herald lithi owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa wehlulekile ukuya emthethwandaba izolo ukuyathoniswa icala lokutshaya wayelinda abantwababo ngoba engezwa kuhle emzimbeni. Iphephandaba le-Daily News lithi ukudonselana amandla okukubandla le-MDCT okubikwa kuphakathi kukankosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzura sekufike kusibanga esikude kulandela ukhetho olubikwa lwenziwa ngeviki edluleyo eHarare. Isigaba lesi sakhetha uMonzura ukuthi abe ngumkhokheli waleli bandla. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Nakuqale kwami i-lockdown kwakuthi kwaqala kwatshengisile, manje kule lockdown ngapha kukafanele kutshengisile mhla ka-31. Kukabona kwasukunzima khona ukutshengisela kufanele kutshengisile. Abantu badubeka umhlaba wonke lo, abantu abaningi athola besemazwini ukuthi kathi singazisebenza kithi lati eZimbabwe siyabe sisebenza kwamanye amazwe. Manje hayi kunzima, kufanele ilizwe lalo like lilunga abantu besebenze kuhle kibe duze. Ngiyabonga mina uMax, ngikhuluma ithulu ukuphi.
Ngiyabingelela kubasakazi bethu abahle be-Studio 7 abasenzela umsebenzi omnandi kangaka, omuhle, oncomekayo. Hhayi, igama ngeke ngizitsho sithi, kodwa ngizathanda ukuye ngiphose lamelana. Ngibuza bona abakhokheli bethu belizwe ukuthi kambe kambe siphakathi kohlupho olungakasikhala thina ngomkhuhlane we-corona, sithwele nzima. Bona abantu babhizi, babhizi, bhizi, sibithi ngawucabangela ukudingela ilizwe imithi ukuthi kwelatshwe. Ubhizini ucabanga ukutshintsha imigwaqo ibizo ebezifake sithi Hale 6th Avenue ifune yabizwe ngo-Emerson Tambo Somnyoka. Asilandaba lokutshintshwa kwamabizo akusilethele lito thina. Thina sithi sebenza isikhathi leso sicabanga ukutshintsha amabizo lawo, usebenza ngokudingela ilizwe imithi nezibhedlela, uholisa onensi imali ezizwakalayo bantu. Ngiyakutela mna ngapha, please.
Salubonani basakazi be-Studio 7, linelisi yethu lele ndawo ezimnandi. Libingelele lonke balaleli be-Studio 7. Thina besingacela kuphela uhulumende ukuthi kumbe khulume labo emabhizinisi, into zizame ukuyehliswa ezitoro ngoba izinto ziyadula.
Siyabonga, siyabonga. Njalo kuhleli sikhuluma lingakuveze ebantwini ukuthiwa sikutsho loba yini. Sesizwile ukuthi sokula masitarata atshintshwa koBulawayo. UJoseph Msika hayi uright, umzindwa nomnankagwa abarong. Okungcono ukuthi kuhle kuwarare road lwana bamtshintshe bengugugraund road, kuzawuguqela bonke abakhona ngale ababebulala abantu. Ugugraund uyabe mele amagama amaqhawe ayebulala abantu, ayebulala amaNdebele. Abayenza ugugraund road bengazilwa silethela umnankagwa koBulawayo. Abahle bethatha umgwaqo losuka koBulawayo siyabamba iHarare kuye ugugraund road. Kuzawuba isikhumbuzo umgabela uyabe kuphathi kwegama lelani ugugraund. Umnankagwa uyabe khona phana kugugraund. Umzinda uyabe khona kwampana kugugraund. Bese usithi abantu abale ngqondo bebhalwe kobuthi esitareti nezakoBulawayo.
Kunjani msakazi we-Studio 7 kanye nabalaleli bonke we-Studio 7 yalibingelela lonke linjani ngendawo ngendawo? Msakazi wami, into engiyibonayo singamaNdebele emaJikelelensi engikubonayo ukuthi lolu abantu abakhuluma ulimi lesishona esiNdebele basihlukumeza, basithathela phansi. Ungabheka manje into eyenziwayo nge-MDCT ekamakhubhe. Sili umakhubhe sibemnyathezela phansi futhi ezimNdebele. MaNdebele, vulana amehlo libheke ukuthi abantu beshona basenzani. Kumele umNdebele azimele, siphume kuluhulumende wamashona, sizimele, siye kumthokazi sonke, sizamele ukuvotela umthokazi ikhulise iMaThekeleland. Because angiyeke wafa umNdebele wabusa ilizwe noba yiphi party enimshona phakathi, ngiyeke umNdebele waba phezulu. Uzodlala umNdebele engaphansi komshona. Akusiyo into eright ukuthi umNdebele ahlale ngcindezela kanje, ayisijabulisi thina singaphandle kwelizwe. Lapha ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa abantu besishonini besetha imisebenzi, sitha yonke into. Ungabheka yonke indawo, phethe abantu besishonini, ama-ofisi amakhulu aphethe abantu besishonini, emathevelini la esizalwa khona siphethe ngabantu besishonini. Thina maNdebele asinayo isay emashonini. Ngiyabonga msakazi wami, ngicela leli lizwe maNdebele zama ukuzimela. Ngiyabonga msakazi wami.
Ninjani basakazi baka-Studio 7? Ya, sizwile lo muntu obekhuluma lapha ethi nosebenza emoshari, baphatha impahla ezile corona. So njengoba la ethwala izidumbe yake ethwala i-corona, kufanele ukuthi amapholisa amdinge amboke. Unless nxa engumuntu othengiweyo ngababusi belizwe, lo nguye okumele abotshwe yena kungakayidingwa labo bathwala izidumbu. Laye ulecala ngento ayikhulumileyo ngoba uyinguye okhipha i-evidence. Yisi sibotshwa sawuqala okumele adingwe abotshwe yena lo muntu okhulumayo, njengoba epublisha kangaka ethi kuthwala izidumbu. Kungabi ukuthi yena into leyi ufuna ukuthi kubotshwe abanye, kakubotshwe yena first. Xa ikhuluma iqiniso ulamanga, ipolitics leyo ayikhulumayo. Kusetshenziswe yibonabo abamhlohlileyo, ulamanga angatshela abantu beZimbabwe amanga. Kahlonipha abantu, sesadinwa ngamanga.
Salubonani balandele baka-Studio 7, lonke linjani? Liyaphila lonke lubhane emagushwini, endamuleni, egandangule, esingarangande, emakhovu, lentenkwente kofeya. Linjani lonke khona ngapho, lakhona ngapha emakurubusi, ejotshola, ekhwarayo, engombane, emanganga, ngesobendle. Linjani lonke bantu bakithi khona ngapho, liyaphila. Ngiyalibingelela lonke bantu bakithi shuwa, liyakhala khona ngapha eZimbabwe nampo. Into zisiba nzima ngamandla, lo mkhuhlane osufikile shuwa. Yazibuze lizayenzani khona ngapha emagoshini shuwa, emagwadini, amakhemeswane shuwa. Lizadla amakhemeswane shuwa noma kuthiwa i-lockdown ibekini khwapho? Yazibuze lizadlane shuwa. shundlali bambiranga la shema kushini. Hai bantumima kushini shuai. Lukule genkosini kutuwa lilime. Linga telugu lima. Nyazi mshaba tuenuga ase kura ngapo. Izbovu ngapo zikura ngape tandanda. Kubo tandanda lebo pande ngapo. Nyazi taiku kase ngape makubusi. Konke lusulu ngape mapanabovu. Elu sangwe lapo. Esikayona pelu sangwe lapo lilime kakuluini. Nyari vingerela lonke bantuma gichi. Haya ndikoswa isikaba zamdeo zangaka khamba kakulu. Usasebenza lakura ngapo. Ya nyari vingerela lonke chocholo lapo. Lale kura ngapo kulu pasla. E chocholo. Andikoswanga ndisalwana nilonke kura ngapo. Lani makurubusi. Nga imizi yabo ndisabona mkano wami yazibuzi chosapila. Lani kura ngapo. E chocholo kaliso chubane. Ndisabona le njane lonke. Lani kura ngapo ndamleni. Melu simlala. Ngintile njane lonke bongani kumlani. Andi kushua ngaba fetu nyali kumbula lonke. Ukulma ufugo zele potuwa.
Ngali fuga njane lonke. Basagazi pa mtawazi. Nani mtawazi wa mwushi. Kanti abandu angazi bandesi mtu nalifundi ngani. If you may coach inkulumo kaNkomo ukuthi owedolobheni uzoba ngowedolobheni kuzosala indoda ndoda edolobheni isikhathi sakhona ke lesi njalo watsho wathi lingezwa uma sokuvuka imvukela sokungani kuyaliwa libayeke labantu basempumalanga balwe ngoba into le ngeyabo zikhipheni bantu bakamthwakaze ndini akusiyenu lenzokwenu lilwele linamalungelo enu lokwehlukana nalo doti lo eZimbabwe lo yini manje masokunje sokusulakala nezibhedlela abantu sebebonakala bequmisa belwisa ukuthi bezibela cha emizini engaphetsheya ubonisa khonoko ukuthi ilizwe selifile ngayivemo ngazi dlensimbi sezabola hayi lokuvalwa
salibonani bahlali bakomnyama salibonani bahlali bakomnyama abangaphandle kwelizwe lapho likhona kubo Botswana South Africa phetsheya kwezilwandle icela lihlangane libe imbumba sincedisaneni lapha lenkinga emgodi umgodi ufile kufoneka 510 rand ukuthi sithenge uyu imigodi ifile bakithi ifile bantwana bakamnyama le kulilima west nje yonke imali ingahlangana mebelive lesikhwama sokuthi sizilungisele umgodi ugovernment bathi akulani imali ayifakaya ku DDF so insimbi zemgodi ziyahlupa ngikhuluma nje umgodi wakwamagiya ufile owakovele emufile mhlawumbe bazolungisa namhla umgodi wakwamabatha ufile owakogwama kwama ufile I'm sure bawulungisile so hlanganani bazali selingabazali njengoba lingaphandle kwelizwe lathi abazali sizakhuluma labo bachacha elokho abakukwanisayo sikwanele ukuzilungisela imigodi bakithi kunzima inkomo ziza kufazibulawa ngamanzi njengoba liyakwaza silamadamu namadamu sibili liqhuquzele abalabantwana ngapha sizaqala ukuyegeba futhi idamu kancane sibuye sisebenze iguta iguta lokuthi lo nyaka sifuna ukubuyela emasimini kuluswe sibhizi siyakhuluma sicela lisendelane yo imessage naleyo kuma WhatsApp lezi group sihlanganeni bantu ngoba singalinda ugovernment ayikho into zalunga noma kungaba yibulili ma west yonke kube yi ward 9 ward 13 ward 13 isuka khona le duze la kokhame I ward 9 isuka khona lapha komnyama siyaphelela omakhulela ngiyabonga ngubhanda komnyama esigabeni sakomnyama kwamagwama village ward 9 kulili ma west ye Plumtree ngiyabonga
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 kesikhangele esivela ngapha kwele Melika isidumbu sikamnumzana John Lewis walwela ilungelo labensundu obhubhe ngeviki edluleyo ubevaleliswa ngabanye bakhe asebenza labo njengelunga ledalele Congress esigodlweni iWashington DC iningi livalelise isidumbu sikamuyi esike sayafika lalapho adabuka khona eGeorgia kodwa umongameli Donald Trump kayanga valelisa umuyi waqoqa ukukhalala ukugcotshwa kuka Trump aze anqobe ukhetho ngomnyaka ka-2016 singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa kumbe ukubotshwa phambilini kombhikisho okhangelelwe kwenziwa ngolwesihlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.